go VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 24 ngoNhlangula 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama investigations lokho esiya phambili. Sicela ama journalists kakhulu lina abe media ukuthi lisinike isikhathi senza ama investigations.
Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika amajumi phose amahlano emhlanganweni wezanu PF izolo. Umsekeli kamongameli Emasoni Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elidubuke emhlanganweni wezanu PF kobulawayo izolo lapho salalimaza umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eqeda kwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho. Ibhomba leli lilimaze iziphathamandla zezanu PF ezigoqela umnumzana Kembo Mohati lonkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga. Bonke laba bebelaliswe esibhedlela seMatatei kodwa sebethwalelwe ezibhedlela zeHarare. Lanxa bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo, amapolisa athi haji akunjalo. Athi kulimale abantu abafika phose amachomi amahlanu. Asizweni isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ekhuluma lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi namuhla.
Ama investigations lokho esiya phambili. Sicela ama journalists kakhulu lina abe media ukuthi lisinike isikhathi senza ama investigations. Ngaba le information okumele silitshele vele sizalitshela. So sicela kakhulu njalo uZulu ukuthi uZulu alalele bacooperate. Kungaba le anything basitshele kuma police stations eZimbabwe kakhulu kobulawayo CID bulawayo ucingo 71568 Bulawayo Central 72515, CID Headquarters 709134, kumbe Complaints Desk 703631. Siyabonga.
Umnumzana Paul Nyathi sikhulumeli samapolisa lapho ubexoxa lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi eseHarare namuhla. Kunjalo nje umkhokheli wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abalimeleyo bakusimo esibi kakhulu njalo uthi baqhubeka bebelapha. Kubika uJoseph Njanji.
UDokotela Ngwenya uthi kulabantu abangamachumi amabili lathoba munemunye abathwalelwe impilo njalo abalichumi lantathu babo bahle balatshwa babuyela emakhaya. Kwathi abalitshumi lesithupha balokhu belalisiwe. Uthi abanye babalalisiweyo laba basesimeni esibi kakhulu.
Laba bagula kakhulu, abanye bahanjiswe ukuya operethwa ematheatre ngoba impilo zabo besezimi kahle. Okwalamhla izigulane lokhu ezikhona lezi itshumi lesithupha, abanye base-intensive care unit bayagula kakhulu, abanye njalo sebengani bangcono basemahodini, abanye balimala kakhulu, izinyawo bayiphuka, zizalungiswa ngesikhathi siya phambili. Sibafisela ukuthi babuyele njalo empilweni kahle.
Umzali olendodana yakhe elimele ukulingozi njalo ilaliswe esibhedlela sempilo uMapiri uthe indodana yakhe ingasila uzayikhuthaza ukuba ichiyane lezo mbangazwe ngoba zilengozi.
Into zama-politics lezi esizilandelayo emhlabeni ezizasitshiya khathana. Lapha sesilo mntana oselimele ukuthi umntana lowo sezawondwa ngani. Singasakwazi ukuthi khona kuyahamba kanjani engeyomntana okhondameke kakhulu. Kumele sifundise abantwana ukuthi ezintweni ezinjalo sigcina sesibuyelwa zingozi ezingabe zingamelanga ukuthi zibe khona.
Inhlolisiso phezu kwesehlakalo lesi iyaqhubeka njalo sekufakwe amabhakani awenza kube nzima ukuba uzulu odlula ngomgwaqo wabona ukuba kwenzakalani phakathi enkundleni. Iyintatheli zindaba ephephandaba le-Daily News uJeff Mvunduzi uthi uke wazama ukuyafika khona enkundleni e-White City kodwa uhle wesabela kachana ngoba ebone kugcwele abezomvikela abagadle bephelele phakathi.
Sike safika enkundleni ye-White City ukuthi sike sibone ukuthi kwenzakalani khonale. Sathola ukuthi kube kulama socha lamapholisa akade thwele izibhamu kutshengisa ukuthi yindawo egciniweyo lathi khona ukuthi sisondele kube kuyindawo engani njani yesabeka.
Abanye abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umanyano, umgcinisihlalo womanyano weSADC njalo engumongameli waseSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko namuhla esola kakhulu isehlakalo lesi esithi iSADC izacwayisisa ngesehlakalo lesi njalo ithathe amanyathelo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele eChitungwiza namuhla.
Viva NPM!
Viva!
Igipe! Igipe!
Mosaruza vatungamiri venyu vamunoda. Kwete kuti vamunenge masimani izvi zvanga zvichitwa kana zvakaitika kuBulawayo hazvina nebasa. Ava vanenge vaita mutyutyu vanopuwa vanovadzivirira. Mapurisa vachaita basa ravo rekutsvaga nyanya dzisinganzwe dzinokanganisa election yedu.
Amazwi kamnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma emhlanganweni obusechitungwiza enamuhla. Kunjalo nje umanyano we-MDC Alliance uqhubeke udinga usekelo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Umkhokheli walumanyano umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano eKaloma lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise zonke indubo ilizwe elibhekane lazo.
Kwatalenda, it will be a miracle for ZANU-PF to survive this election. Nothing short of rigging or chitsotsi chinoita kuti ZANU-PF win the election munyika yeZimbabwe. Saka tirikuzviziva ine takataura nikati gore rino vamunangagwa hatizobvumi chitsotsi chirikudangwa nezek.
Abantu bavamukela uPresident Chamisa ngendlela ephakeme umsindo wabulapho kuthaba nxa uPresident Chamisa efika ukusethusa ubumkhulu kakhulu. Ngalelo ngibone ngani mina abantu beKaloma vele sebantu abazimiseleyo ukuthi bazavotela uPresident Nelson Chamisa njalo badinga ukuthi lizwe libe yilizwe elilemigwaqo, ilizwe elilemali yalo, ilizwe elilezikolo, ilizwe elilabo elezibhedlela abonesi izinto ezifana nalazenezo. Ngibone ngani uZulu weKaloma ufana nje lozulu welizwe lonke leZimbabwe odinga inqubekela phambili lentuthuko.
Lisuka eKaloma liya ngaphi phakathi kweviki?
Phakathi kweviki uPresident uzabe sebenza nabo MP bakhama candidate namakhansela ngoba balama training lokuthi abalungiselele ukuthi bafundele kuye indlela zokukhankasa ezenzena waphumelela ngendlela enkulu kangaka. Ngakho phakathi kweviki uPresident uzabe esezindaweni ezilingi kakhulu kodwa ekhuluma lama candidate athi emhlanganeni yokukhankasa. Lokhu sizakwenza ngempela zonke.
Udokotela Nkululeko Sfanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo nje umkhokheli we-MDC olilunga njalo lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Walshman Ncube yena ube lo mhlangano kozimnyama emangwe izolo lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele umanyano wakhe njalo bengaze bavotela ibandla lezanu PF.
Owethu umkhankaso uyahamba simili siyabhodabhoda sigidima singena lapha siphumela laphana sixwayisa abantu sibakhuthaze ukuthi ilanga lokuvota selisondele sokusela amaviki kumbe amahlanu.
Kahle kahle kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe elithi lizamenzela khona ngcono kulo hulumende weZANU PF?
Okokuqala ukuthi silungise indlela okubuswa ngayo, senze kube le devolution amandla abuyele ezigabeni, njalo silungise nje inhlalakahle kaZulu sama human rights, rule of law, qale khona phansi. Sibe sesibuya kwezomi-economy, siqale ngokulungisa i-cash crisis le ekhona, kubuyele imali zibe khona emabhenki ukuthi nxa umuntu elemali yakhe enelise ukuyayikhupha ebhenki ayisebenzise ngentando yakhe. Silungise ukuvalwa kwama-factory lama-business wonke.
Umnumzana Walsh Mengxube ngomkhokheli we-MDC njalo ulilunga ibandla lakhe lililunga lomanyano we-MDC Alliance. Sisuke kozimnyama siye eGwanda. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo uthi eZimbabwe lingahlengwa kuphela esimeni esibi elikiso nxa uZulu engavotela umongameli olobuchopho obujule kakhulu kwezamabhizimusi njengaye. Kubika u-Albert Ncube.
Umoya yena oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ukhuluma amazwi la esejawunda hole eGwanda lapho ethula khona imanifesto yakhe.
Siyakwazi ukuthi i-economy ifile, into ye-unity ayikho, into ye-governance ayikho. Kulapho esiqale esimele siqalise khona khonapho ukuthi i-economy siyilungise, infrastructure siyilungise, izibhedlela sizilungise, izikolo sizilungise.
Ugcizelele wathi angangena embusweni uhulumende wakhe uzalithwana lenkohlakalo njalo uzakhetha abaphathi ntamba abalutshwane abafundele umsebenzi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ekhuluma ngesikhathi sakhe sangumphathi ntambo phansi kukahulumende kaRobert Mugabe, uMoyo uthi Mugabe wayengamlaleli yikho nje waphanga wathiya umsebenzi.
Yikho mina ngaphuma lowo msebenzi ngaya kuye ngamtshela ukuthi njengoba ungamlaleli wangicela ukuthi ngize kuncedisa kodwa umlaleli kanti funa ngihlalelele. Ngaphuma emsebenzini lo wangicela ukuthi ngihlale ngala.
Omunye wabangene lomhlangano loMoyo njalo lilunga le-APA umnumzana Guda kwashe Zulu uthi ubona umnumzana Moyo enguye yedwa olungele ukukhokhela eZimbabwe.
Kasikhangelelani kuhle njengabantu sikhangelelana emanzini, so sokuyisikhathi ukuthi sitshintshe siguqule izinto.
Umnumzana Moyo uthe olokujabula okukhulu ngoba abantu abaningi bamukele kuhle imanifesto yakhe njalo uthe kavumelani lalaba bathi umncintiswano wokhetho lukamongameli uphakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Jamisa kuphela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe weStudio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu-Mike Wobe. Kuliviki bafethu sisesigaba se-Lobengula Njube Constituency. Sixoxa lomnumzana Reinhard Ncube ongusakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka. Ngiyakwamukela kuhlelo Reinhard, unjani?
Ngiyaphila baba Mike, akunjani kuwe?
Hayi mina ngiphilile. Wothi ngiqale ngokuthi amhlophe njengoba ungomunye ophumelele kudalele nominations court. It's official mnumzana, usungomunye ozabe ncintisa kukhetho kulumnyaka.
Ayaseziwa kakhulu, heyi bekusetshenzwa nzima ukuze sifike laphana la uzibona siuphumile, ubona ubuphuma la uthanda zibonge inkosi.
Ukhangela ukuthi uzatshintsha indlela okankasa ngayo na? Ngiyazi vele ukuthi usulasa isikhathi esiningi ukhankasa ukuze ukuqinisa amathuba akho okunqoba. Ikhona into ozatshintsha na?
Ya, ina yinkhangeleleyo ukuthi nje akathesi wonke umuntu ukhangelele into enja wonke umuntu ukhathele ngeexperience yabantu abadala so ngathi mina when it comes to experience angeke ngasebenzise experience esebenziswa ngamapoliticians amadala angeke ngalandela ngathi enyaweni zabo mina ngimutsha ngibuya nama ideas amasha ngiya lemiqondo emithe ehlakaniphileyo enza izinto ngifuna ukuthi ngeze ama campaigns zami abe effective abe nomfutha kodwa anganisindi that's the idea
abontanga abona bathi ngomkankaso wakho
ngathi lami ngivuke nje ngimangele ngendlela osokuyibo abangiphushayo ngoba ngangikhulume labo ukuthi sizaqala ukudistributa amaphepha ezindlini zabantu door by door mhla ka 15 after inomination code so ku-official sengingenile ekuseni ngithe ngivuka ngoba vele benginobuthongo ukusuka ngale ekhodi ngithe ngivuka ngivuse ngikholo sebembuza ukuthi sikulindile lapha ungaphi gijima ubuye lama-flyers ngithe ngifika vele ngafica be-ready ngafika ngabanika into engayitho ukuthi namuhla officially base baqala bona vele ngomfutha behambe ezindlini ngezindlu abantu abasuka esigabeni abasuka ku-J Square ngathi isigaba sami lapha endihlala khona base baqala nje ukusuka esiqintini samba siya kwezinye iziqinti benika abantu amaphepha so i-excitement yangikhona iyamangalisa lami bengingayi-expect it's such an excitement lo so from abantu abatsha
gqiba uhlelo Reynard utshele izakhamizi zesigaba sakho ukuthi kungani ubona kuqhakathekile ukuthi bakuvotele ukukhetho lolo
mina njengoReynard ngisesemutsha njalo ngathi ngifundile ngaqeqetsha ngilama ideas embona ukuthi i-government iyehluleke ukuthi wa-implement njalo ngilesiqiniseko sokuthi ngizabisa i-change esiyehlule abadala ngoba ngibelieve ukuthi sesiyi-generation yethu osokumele kube yiyo ethatha isigaba encedisa abadala isindebele sithi ithemba lomzali ngumntwana ngiyakhona ukuthi athe sekuyisikhathi sokuthi ithemba lelo eliyimi njalo elinguye wonke omusha okhankasayo lo nyaka usoke isikhathi sale ukuthi liveza kanti libonakale kube yithi esesibhenefitha abadala so ngathi ngalawo mazwi yikho engibona ukuthi abadala bangangivotela ukuthi ngibamele njalo ngiyakwanisa ukuthi ngikwanise lezizini lesindi njalo lokuthi ukufunda kwami ngoba isikhathi esiningi o-MP wethu babebehambe ukuya ephalamenti kodwa bangakwazi into ezilula nje njengokwazi nje into ezinjengama-constitution nokwazi ama-policies kuyabe kubahlula ngoba ufica umuntu bazange wafundisisa ukuthi efike khopha esigabeni sokuthi engabakwazi into ezinjalo
hhayi sikuzwile mnumzana bekuhle ukuba lawo kuhlelo ngiyabonga
okay hayi kubonge esikumina kakhulu ngiyabonga kakhulu nakubalaleli nakubalandeli kasiqhubekeni injalo futhi viva a change
nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana Reynard Ncube ongisakhulayo okungenayo kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhla masidibani ngeviki ezayo mthwakazi omuhle libe leviki elishukela
Siyabonga Mike siya kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke
Kangelo kokobe tunamasiwa betetela malo
wosezi
wena masiko wena
njengoba ulithembisa kwami ngeviki ephelileyo kubekela phambili ngodaba lokuthandana ngoba sakhulayo kambe abafana yibo abalokhe besaphosa amazwi kumbe sokuphosa lamantombazana kubekela phambili zile ncwadi zamasiko esintu unkosikazi Sakhile Liline uMadube njalo lo mnumzana Emmanuel Ncube baba Ncube kunapho ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi address of love POS of sonke into ezinjalo sakhumbula kunoko
Yeah, this is what I'm going to do. That's the palace where you're going to print it anyway. It is a long time. I don't have to say to the government, I don't have to say to the
yakukhumbuza abantu
mina vele angikhuleki umuntu mina ngezinsuku vele umuntu mayala mayengatenani yambuluza ngiyadlula vele abantu baningi yikho sokwenza le mithadi ingasabi khona ngoba abantu sabasayenzi nesiko sibile liraiti lelani
Madubu sakhumbula piosofasonke into ezinjalo
hayi hayi sakhumbula sibili ngasa sivele sikolo wawusithi ubamba sometimes ugidimo fane kuyengena ekhaya nanomuntu wanomvula delinye wazinyona uphinde kusasakuphinde akhulume la ubona ukuthi umuntu uqinisile kwathi ungasozivume kwanapho kakhulu ikhulu lisahla kuze kuthi usuze wabona ukuthi hhayi umuntu lo into ayikhuluma iyabirit but uzathatha isikhathi ukuzivuma ukuthi hhayi ngiyabona esincwadi zazibhalwa ubhale uzivalezwe yinqwaba azitatshilwa futeze kuzazingatatshilwa ngesikhathi sethu zazibhekwa zeyinqwaba uzakuthithi ngelinye ilanga nxa usemazi uhambe uyibala
Baba Ncube.
Nyalo lutaba nyalo zasiro rezincwadi lo rize ngikhumbule zami engazithiya ke izihlome etshanini ngomunye umnyaka ngathi mina phela thola izidigile
azange zidliwe umuhlwa yini
ngiyagidiwa umuntu osadliwa umuhlwa ngoba hhayi ngizithanda ngizibona zimnandi kakhulu uma ngizibala sibili lami nje ngithi amana ngizifihlela ukuthi bengaziboni manje namuhla lezi zinto esezisenzakala asezenza lokuthi lo thando lungabe mnandi ngaleyani indlela ngoba usithi umuntu wakhe mase umkhumbulile ukhuphe lezana izincwadi ezivale sibili uzuze ukuthi hhayi mhlawumbe ngenye ngabuya ngoba incwadi sibili iyayisekuqini
Madube zazimnandi kangakanani incwadi zezincwadi lalizikholisa sibili lo thando lwakhona
zazidlamusa nezincwadi lesikhathi sangibona hhayi zazidlamusa ongayi uyibala uyiphinde kabili kakhathi uyibala njani uyibala kuzona ingakudinisi kodwa khonapho uyabongavumanga sanjani ngencwadi evumile ufuna uyiphendule kwakusebenza umphendulo angangazi izincwadi manje okwakhathesi hhayi akusafana lakudala and kunzima ukuthi buyele emasikweni
baba Ncube khonapho-ke wena ngokubona kwakho kungabuyelwa yini esintwini sakudala senisiyana benxa udinga nje uthando
hayi kathesa angeke besabuyela abantu esintwini lesana sakudala sibile ukuthi noma intombi ukhuluma layo ithole seyiqhaqhwa phansi ngonyawo seyikhuphe amahlamvu ezihlahla kungasakhanido kwenzakalana kathesa abasabuyela kuvele ukhulume layo nje vele achamuke layo ukuthi hayi lami sosuke kuvele kuphele khonapho akusuke kubuyele emasikweni amasiko angeke phinde abuyele le ncwadi angeke uphinde uyibone incwadi esilayo yona leyo makhalekhukhwini kuphela hhayi liyani lo thando angeke lukuyilwalo luyana vele olwakudala lolwa lezi nsuku seluyilwalo lokuthi engavele engani kumbi alisakhulumisana ngakuhle akuxoliswana omunye evelaye le ofuna ukuya khona lo munye evelaye le ofuna ukuya khona kanti kudala ekhona ukudumbe lingaxabana ngambona engasavumi lixolisana uzimthumele kumbe labanye abo bathemba ukuthi hayi sike liye ngikhulumela ngale ngoba kwakuluthando lola okwalezi nsuku lokhu asazi mbe sekuyigemu
Madube vala khonapho sibili yazwela lawo lapho
yokwakathesivela kuseuzima ukuthi buyele emasikweni duri ulutho akuzami kufunda ukubekezela ukubekezela kungumuntu noma uthe wabona umuntu namuhle yaba isimanjemanje fundani ukuthi ezinye izinto kaluma ukuzekwenza kthi kusasa ungavuka ukuthi baleke kusasa uvuye i-regret ukuthi ngani ngalinda
ye nithathe leli thuba ukuthi mboke nge ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama-ke usakhile leline uMadube ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo ngeviki ezayo olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithemba uGibbs Dube lilale
siyabonga jahelitala ngohlelo lwamasiko Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Lami namhlanje ngiyamukela abalaleli bethu kuhlelo lwethu lanamhlanje
Usiphatheleni namhlanje
Namuhla ngibuye lombhalo ojayelekile kakhulu amahubo 23 lapho David ekhuluma ukuthi inkosi ingumalusi wami. Nxa sikhangela lumbhalo, zintathu izinto eziphumayo embona siqhakathekile. Okokuqala, lumbhalo ukhangele omalusi babantu. Umuntu ongumalusi isikhathi esiningi sicabangela ukuthi ngumfundisi kuphela. Kodwa ungabe kungubani oyinkokheli ezigabeni ezehlukeneyo ukuthi uthi uyabuselusa abantu. Kumbe uyinduna, kumbe ngusobhuku, kumbe ngutishala, kumbe ngokhangela isikolo sonke. Ungumalusi khonapho esigabeni sakho kiso sona. Isikhathi esiningi abantu abakhokhelwa ngabanye abantu baye bebona ngani umuntu oyinkokheli kalazidingo. Ikanti umuntu oyinkokheli ulezidingo eziningi. Yikho uDavid lapha leli khubo alibhalayo ulibhalele abantu abazinkokheli. Okokuqala emfuna ukugcizelela ukuthi umuntu oyinkokheli laye udinga ukukhokhelwa ngomunye umuntu. Yikho lapha sifumana uDavid esithi inkosi ingumalusi wami. Yena kuDavid wayengumalusi wezinye izimvu. Kodwa nangu umalusi laye edinga futhi omunye umalusi. Inkosi ingumelusi womuntu wonke oyinkokheli. Ngakho ungabona umuntu oyinkokheli engakhangele enkosini ukuze adinge ukuqondiswa, adinge ukwelusa, uyabe selahlekile. ngakho ngifuna ukuthi kuwonke umuntu oyinkokhelo olaleleyo namhlanje kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi ube kwazi ukuthi ukhona umalusi oyinkosi, nguye osiqondisayo, nguye osincedayo ukuthi seluse abantu bakhe ngendlela elungileyo. Sibe lesineke, sibe lokubanakekela, sibe njalo lenhliziyo ezikwanisa ukuthi zibe buthakathaka, lenhliziyo ezikwanisa ukuphenduka nxa umelusi oyinkosi Jesu esiqondisa. Okwesibili, umuntu ongumelusi mbo inkokheli uyaswela laye ezinye izinto kwesinye isikhathi. Lobe nguye elusa abanye abantu. Sifumana lapho ukuthi uDavida wayeseluse zakhe izimvu ekwanisa ukuthi ezisemadlelweni aluhlaza. Kodwa siyambona lapha laye sithi kangiyikuswela lutho. Kutsho ukuthi wayefika esikhathini lapho ayedinga khona inkosi eseswele olunye lutho. Ngakho namhlanje kwesibili ngifuna ukukhuthaza abalaleleyo inkokheli zonke ukuthi nxa ufika esigabeni sokuthi suswela olunye lutho, kube lolunye lutho oluswelekayo empilweni yakho. Ikhona inkosi engumalusi kubo bonke omelusi engakunika lokhu okuswelayo. Abantu baye bathathe livesi becanga ukuthi ikhuluma ngokudla kuphela, kodwa hatshi, ikhuluma ngokusweleka umuntu akutholayo empilweni nxa yinkokheli. Uba lesikhathi lapho kuba lezikhala laphana lalaphana, usehlulwa ngezinye izinto, wehlule ukuthi ungaya ngaphi ngenxa yokuthi wonke umuntu ekhangele kuwe. Ikanti uDavida lapho uyakhuluma ukuthi hayi bo, yona inkosi iyakwenza ukuthi ungesweli lutho. Kumbe udinga inhlakanipho, kumbe udinga ukuphiliswa yinkosi, kumbe udinga ukusizwa kwezinye izigaba, ikhona yena inkosi ezayenza ukuthi ungasweli lutho. Umoya engcwele nje siyakwazi ukuthi nguye olethe inhlakanipho, nguye oveza uJesu kithi, nguye ke umoya engcwele okwaziyo izinto thina singeke sabazazi, nguye okwazi ingqondo kaNkulunkulu. Umoya wengcwele uyavuselela umphefumula, umoya engcwele yiwo yenza ukuthi ungasweli lutho. Ngakho umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi adinge ukusizwa ngomoya engcwele, adinge ukusebenza lomoya engcwele ngaso sonke isikhathi. Umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi ayenatha amanzi empilo akumoya oyingcwele ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Masithandazeni. Baba, ngegama likaJesu thandazela wonke umuntu oyinkokheli ondlaleleyo ukuba uza kwenza wena Jesu ube ngumalusi wakhe. Uza kuza emadlelweni aluhlaza, njalo uzavumela ube umphefumulo wakhe, uthole ukusizwa lokuphiliswa ngamanzi amahle avela kumoya oyingcwele, ngegama likaJesu. Inkosi libusise, sihlangane njalo ngeviki leyo elandelayo. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Sibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sikhangele impumela yemidlalo yeFIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. England 6, Panama 1. Ibingani idlala yodwa laphana England. Japan 2, Senegal 2. Poland le Colombia ziyanqikilana nje kathesi kumzuzo olandelayo ngesikhathi sika 8 o'clock. Kusasa iSaudi Arabia ile Egypt, Uruguay versus Russia, iIran ile Portugal, kuthi iSpain izadlala le Morocco. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa athi asaxwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika phose amachumi amahlanu emhlanganweni wezanu PF izolo. Bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo lapha, kodwa amapolisa athi akunjalo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Njalo inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.